Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uzulu uyathandabuza ngokuqhakatheka kwebutho ngelanga lokunanza imisebenzi yabakubutho elikhona lamhlanje.
Yebo nje kunabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahle umlomo bethi hayi ungangcono ibuye impi ngoba ngama-bone free abakwazi ukuthi impi injani.
Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu kungelambadalo amatsiyane enkuku ezilamalanga alithumi besithi yikudinga nje amavoti.
Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu beZimbabwe betshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidla etafuleni besidla ezimnandi.
Amapholisa ogatsha lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo ebusuku ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo.
Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasisebenzisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza ilanga lokuqhakatheka kwemisebenzi yabakubutho lamuhla ngelanga leDefense Forces Day. UZulu uyabuza ukuqhakatheka kwebutho ngelanga leli kulandela ukuhluthuna umbuso okwenziwa ngamabutho abaphathisa ukususa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lo mdlalo wenguqu enkundleni yeNational Sports Stadium lapho iqembu lebutho elizadibana khona labo sowabo bakwele Botswana. Abaculi abalodumo abagoqela imafikizolo yakwele South Africa uSandra Ndebele wakobulawayo Londux Malax Jr. wePlumtree bathokozise abaningi eHarare izolo ebusuku ngelanga lokunanza amaqhawe esizwe kulandela umkhosi weHeroes Day. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, obesemkhosini weHeroes Day izolo, uthi amalanga la aqhakathekile ngakho sebeqoqe umkhosi weHeroes Gala eBinga ngempelaviki lapho umhlabeleli olodumo uDT Bayo Mudimba, owazakala ngengoma ethi Kujata Jata, uzaxhasana labanye abaculi ukuthokozisa uZulu. Ukuze sizwe okuningi ngalomcimbi, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Munsaka, yena oqala ngokuchasisa ngokuqhakatheka kwelanga lalamhlanje.
Umsebenzi oweHeroes owamaqawe ethu elizwe uqhubeke kakuhle endaweni esijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe seNational Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asikhangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni athiyeneyo, sikhangele okwenzakala eUkraine, sikhangele njalo sokusezakala kuboChina, labo sefunqasa umsindo wabo, labo America kunjalo, labo Taiwan. Sikhangele ukuthina kusenzakala endaweni ezitshiyabo DRC khonapha eduze, abantu besilwe eMozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasincweba kusitshengisa ukuthi hatshi, laba abantu abalondoloza ilizwe baqhakathekile kakhulu. Baqhakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kunabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumlomo bethi hayi ungangcono ibuye impi ngoba ngama bond free abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzibusa kunjani, abakwazi ukuthi ukukhululeka kutshoni, ukuthi hajhi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yipeace kule security emnandi, kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukukhulumile inhlelo ezijiyeneyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama, alisuze liphakame kanye, siphakama sihamba step by step sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili, ilizwe liphumeleka liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokho kwenzakala, asinikeni uhulumende isikhathi isikhatshana wenzela ukuthi esebenze, konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulomkhosi weHeroes Gala ngempela viki ezayo kuyini okuyabe kusenzakala lapho?
Akubizwa ozwayo eBhinga ngempela viki olwesihlanu 13th August eBhinga Center eDDF Shipping Hall, lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owatshaya ingoma othiwa ngokujadajada, uyabe esebhinga ecula kugala yethu, abantu becazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu. UBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endaweni ezijene ezebhinga ababe bemncedisa ubusuku bonke, uyabe kuyipungwe abantu becazeka benatha begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBhinga Saudi, lapho yabecula khona ntambama elusulu center, yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBhinga ababemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So buyanini ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana yenu uBayo Mudimba. Sikhumbula amacawe ethu obaba Oscar Jaya Muntanga abafayo befela ilizwe leli ukuthi thina sisale sizibusa, sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBhinga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBhinga, obekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi, hatshi ingcosana abayitholayo okwamanje. Bathi bahola amadola eMelika aphansi kwamakhulu amabili okwenza baphile nzima. Umnumzana Isaac Mabuka owalwa impi yenkululeko olilunga lebandla lezaphu uxoxe lo Gibbs Dube ngabakubhekayo.
Into eyayilwela lapha yimajority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo, and njalo kwahamba kwalwiwa, kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hayi kungangcono kufiwa, hayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweli lizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo, hatshi ayisikho ukurayithi ukuthi ona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi, sesibatshaya ukuthi ona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalwela ilizwe. Abantu laba okathesi lanxa uhulumende ezama ukuthi abancedise ngama-allowance, kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo, abakuleyani side nxa si separate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona beku side abantu abadubekayo. I appeal ukuthi lo hulumende ancedise lanxa enama allowance kodwa ancedise ukuthi ama allowance akhule ayephezulu mbijana. Lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi wona anakekele abantu balweli lizwe ngoba abantu labo bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela mjokojo. Abanye bethu sifunda, abanye bethu okuyide sesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho. Hayi bo, asincediseni abantu abalweli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka ilunga lebandla lezaphu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu amathiyane enkuku kungelambadalo. Uhulumende uthi uza kupha imuli ezedlula izigidi ezintathu 3 million amatsiyane alichumi aselamalanga alichumi ngamuli inye. Njengendlela yokuphathisa uzulu phakathi kwendlala ekhona elizweni. Siqoxe locubungula izombusazwe umnomzana Angliston Sibanda othi lolu hlelo alusoze luphumelele ngoba kuzamele abantu bathenge ukudla kwenkukhu lezi khona ukubiza imali ephezulu.
Uhluphe silalo ngelokuthi abantu eZimbabwe sebedesperate kakhulu, badesperate ngemsebenzi, badesperate ngokuthi bayenze imali. Kanti njalo futhi silabantu abangelanhliziyo, abalenhliziyo ezimbi, abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa yedesperation yabo bangasetshenziswa nje liloba yini. Bona abantu abatshelela umongameli eceleni yibo abayizigangi kakhulu ngoba akula project ekuthiwa kuyaphongusuka uthatha ama siyano nika abantu into leyo kayiqali sayibona senzakala ngabo 2014 owayengu vice president uphele ubaba umphoko ehambe nika abantu amatsiyane. Abantu abathola lawo matsiyane ngangilandelela kuhle sibakwazi yakwazi ukuthi amatsiyane akhona ayengama reject angakhuliyo. Abantu balala bekhangele befuna lamatsiyane lenkukho singakhuliyo, abantu bevalwa amehlo ngabantu abagangileyo abafuna amavoti besebenzisa abantu. Futhi kuyadanisa ukuthi uthole umongameli etshone busy enikana nabantu amatsiyane. Into emele kumbe zenziwe ngabadomeni lezo bedebe benika abantu amatsiyane. Kanti futhi usanika abantu amatsiyane ngemva kwalokho ukudla kwakhona ungabanikanga uthi bakwenzeni bakuthathe ngapi. Njalo futhi siyakubona ukuthi into le akusoze kuphumelele, sesidiniwe ngama-projects ayenziwa ngohulumende angingathi mina nxa ngingavumela ngithi akalangqondo. Ama-program ayenziwa ngenxa yokuthi kuzama ukubanjwa abantu kuba abantu bebelokhu benika izinto ezingancediyo. Uhulumende lowo nxa eserious ngokufuna ukuempower abantu, umongameli kavula ama-EPOs ama-ezimayini lawa agcwele ilizwe lonke. Laye umongameli siyakwazi ukuthi enjeyana ulama-EPOs uphega ama-mayini indawo zonke lapho wagrabha ilizwe lonke walifaka ama-EPO. Nxa eserious ngokuthi ufuna ukuthi abantu bezimbabwe baparticipate kwi-economic development, kabavule ama-EPO banika abantu amezigabeni bamayine indawo zonke igolide lokunye okwemvuwayo kukhona. Kula ama-diamonds bavalile badla bodwa, kodwa thina amazimbabweni selokhu sitshona siphiwa amatsiyane angancediyo kuthiwa sizathuthuka ngamatsiyane bona besidla into besenza imali ngento eziqakathekileyo. So khona lokhu kuthiwa yikujwayelwa ngabantu abadala abasithatha nje badlale ngathi. Lathi futhi siyathatheka sithole sihlabela sitshaya ikongonya sitshaya izilogani senza into ezingalangqondo.
Ngokubona kwakho kuyini kade kungaphumelela ukungenza ukuthi lolu hlelo luphumelele, ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abavele bedinga lezinkukhu?
Into kade imeli yenzakale nxa kuyo njengoba ngijila ukuthi abantu laba abakho serious vele abakho serious ngitsho bathatha abantu basithatha nje njengemidlwane. Kabe kufuze ukuthi bathathe babize abantu kuthiwe abafuna ukufuya inkukhu, abantu ba-apply balandele baphiwe lokudla baqale ba-train bakhwenwe bafundise ukuthi inkukhu zakhona azifuywa njani. Ngemva kwalokho futhi inkukhu zakhona ungazifuya akucaca ukuthi ziya kuya ngapi. Kule market yini inkukhu zangkhona. Kambe shiwa nxa uzathatha abantu abangu 3 million ubenze ama farmers enkukhu kuphonga ukuthi wavunje ngakhona kwalekwa kwabakhona kweziwuta. Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidle etafuleni besidle ezimnandi.
Alo ke ngumnomzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esewange. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka esipha inhlonipho yamaqhawe abalwa impi yenkululeko abangaphiwa ngalinhlonipho abafana lomnumzana Ndabaningi Sithole loJames Jikerema abancitshwa linhlonipho ngumnumzana Robert Mugabe. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi inkokheli yamabandla aphikisayo ibikhona emathuneni eHeroes Acre izolo izonanza ilanga lamaqhawe. Kade bekhona babalisa umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Lavmo Maduku okhokhela iNCA, lo mayor wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kunye labanye. Kodwa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yakhe abayanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Ngicela libale yami mina ngumasoka ovela esigodini. Now, into engibuya ngayo lapha ngiyokuthi khona. Khangelani khathesi lina bantu bakamthakazi lelithanda ukuvotela amahloni. Khangelani iBulawayo ukuthi ingcole enjani. Ake livuse inkophe. Sasa sizazi iHarare iyengcole ukwedlula zonke. Namhla iBulawayo yiyo esingcole ongaza ukubona. Mina ngikwazi ukuthi abantu besiNdebele linjani. Khathesi selifaka uChamisa. UChamisa lo. Limfaka ngaliphi ngoba vele amashoni asozafa asithanda thina abantu besiNdebele phila into esizisondeza kuwo. Angazi ukuthi kanti vele into abantu besiNdebele ndiyangihlula abantu bakithi mina hayi hayi ngoba kathethi kunjeni umuntu wesiNdebele yi-third vice president kanti thina siyahlala sisemsileni nini kuze kube nini lokho esisemsileni kanti why lanti sike singasange omnye umhlobo la ukuzama ukukhokhela ngoba sokwehlule lokho kwamashona.
Studio 7 linjani? Tungamili Nkomo linjani? Hayi ukwezweni lethu ngokwezweni lethu abantu ma befuna nje laphana kulunge kabayeke ukukhombana ngemunye umnyeli wetubane omunye umnye etubane angeke yalunga mayinjalo laphana into ekhona kufanele ukukhitshisitha abantu khona bezoqala ukukhombana-ke ngeminwe isitha esiyiso sibulala ilizwe sesiphumile hhayi nje abantu abakhuluma lapha ngoke uchithi abantu abadala njalo impiyo ngeke uchithi bayibona le ndlala le khona ngeke uchithi bayibona le mali engekho ezweni into abayibonayo kodwa ma umuntu ezokhuluma ikudlala ikudlala phela lokhu kukhuluma ngemthwakazi vele into engazaziyo ukuthi imi kuphi mthwakazi bani kayibuye ebantwini ingabe imthwakazi emlonyeni yalaba kuphela ncedinga lutho 2023 kuyathi sokusiyavota umthwakazi uthi yona kayivoti isibuya ngezinye indlela ezingasizo. So umuntu obonayo kakhuluma amagama anjengala akhulunywa lawa abantu ikakhulu abomthwakazi angitsho umkhokheli womthwakazi abalandeli bomthwakazi ungathi bonke nje angake ngeke balingansa ukuthi bafana nami ngibona ngathi nje mambabhekile babonakala nje bafana lezinje ezigogotha isigodi esimnyama zisekudeni azivele zona zingafaki umqolisi ngekhanda azivele zona izilandeli lezi ezilandela imthwakazi izilandeli asobalandeli yizilandeli zihamba lo moya ziyaphephuka nje umuntu yena mayefuna into yakhe kayenze thule engayezi sithi ye wathi amnamboni ngemthwakazi le abantu bangikhona laba baqondisa inkulumo njengamadoda amadala afuna ukulungisa ilizwe lakhe hawu kuvela bephume nje Josak ehamba ngaphandle kwe-truck abayeke le into kakhulu.
Hey, salibonani ku-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke ndawo ngezindawo kunye labasakazi bakhona bomtungamili inkomo bakithi. Linjani kodwa sihlobo? Hayi, kakukho kunenge ngikutshoyo lapha nje. Khuluma ngale ntombazane yasenkayi lethi siphathele umkhwenyana kobulawayo. Umkhwenyana weshono wasibulalayo, igugurawundi lasibulalayo. Angazi ukuthi ngibeni ngindlela zokuxolisa. Sezoxolisa ukuthi sethethe umfazi kumbe sethunye indoda ukuthi ezoxolisa ngaleyo ndlela ukuthi uzabe phiwa imali. Hayi, kunzima lokhu bakithi. Kuye kufanele sihlalele ebe umkhwenyana wasenkayi ephelele khona lenkayi lakhona le kweyisezala emashoneni le. Hayi, kobulawayo kuzositshela ukuthi usebuye lomkhwenyana. Kabi lumamalo usidelela kabi igugura undelelo lasibulala lelo lakathezi lokalo sabulala abantu.
Ye, linjani basakazi bakaStudio 7? Hayi bantu, sizesidonda lokufaka la ama-odeli. Abantu bakhuluma kuze kube kathathu umuntu wana asazi ukuthi lani sesisenza njani, silithembe kangaka. Zama ukuphawula la le meseji liyihambise sibili, bengicela ukuthi kumbe lingayiphinda kabili isicelo. Angijayelanga ukufaka kuStudio 7. Yakhuza amagweda, amagweda ukuthi akayekele utshwala lobo kuthiwa yintengo. Phinde sikhuze lalabo kuthiwa ngamabhambathi nabashurupu ababuya emhlabeni wakithi ematapa bayelaphana bedakwe zintengo, betholele amabhemba, befike bengene ngaphansi beqalise ukudiliza amaphili emgodini bedakwe zintengo. Abanye bayafika 60 bangaphansi khonale sokuze kulinde iblack boot ngenxa yokuthi abakwazi imvelo lenhlonipho ekhona. Igolide alidakelwa njengu, alidakelwa njengu, bengasuki kibo bethwele amabhemba, bethwele umona, besiza kithi laphana ematapa laphana. Kathesi bangaphansi khonaphana sebengamalinda khonaphana. Siyacela ukuthi ogweja beke beyekele ukunathi njengu ngabe siyemgodini. Siyacela sibikele isiphuze logweja lalabo kuthiwa ngamabhambazi, bengaphongukungena nje bezenza amabhozweli bengakwazi ukuthi benzani. Yabona,
ivukile basakazi bakaStudio 7. Hhayi, siyafaka ama-odi elandelana kodwa kafundwa lapha. Abantu umuntu ka-1 uze befundwa kathathu, angazi ukuthi kumele wenzeni kumbe kulekhodiphi ukuze ungene emsakazweni. Hhayi-ke, sizama ukuphuthuma lapha, sikhuze ikakhulu laba abantu okuthiwa ngamashurugu lapha. Abantu laba kumele bazazi ukuthi lapha abakhona bakwazi ukuhlonipha ukuthi indawo le ndawo ilamasiko. Bathenga amabhemba, bathenga amahloka, bagade izimoto, basuke khona le kibo komhlabule nzondo, bethule amabhemba bezothatha igolide, bedakwe zintshengu. Intshengu kayihambelani lo muntu otsheketshayo ongena emgodini. Umgodi awula ntshengu. Bangene-ke bedakiwe, babuye kithi kwele matapa khonaphana bedakwe zintshengu zabo lamabhemba abo. Bafika bachotsha abantu, babakhuphela ngaphandle. Enyangeni ezidlulileyo babakhuphela ngaphandle abantu bakuyileyo ndawo, abantu bakhonapho. Lo mhlabeleli lo efelaphusu umarabini wahlabele wathi ungawufika endaweni boqala ubuzikithi. Babe besiyangena ke khonaphana bexotsha abantu baphumela ngaphandle. Babe bengena bona bedakwe zintshengu, wabubadla umgodi qiphu, wabathatha. Abakabayekela umhawu lokudakwa zintshengu lamabhemba athe sebengamalinda kithi khonaphana ematapa.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 labalaleli bakaStudio 7, nalinjani? Ukuphila? Hayi, mina ngiphilile. Lokhulumayo nguJoshua Ncube esigabeni seLupane, ngokuhlala ngiseJubheki la. Mina ndikudana ngosisi wami lo udadewethu obuya eze ukuthi sibuye lomkhwenyana, uze kwethula umkhwenyana kwelakiwe emathebeleni kobulawayo. Mina mbona ingani ubuye enxele udadewethu. Udadewethu na uthethe umkhwenyana wamusa lapho kuzalwa khona yena, wayambika umkhwenyana lapho kuzalwa khona yena, wathi sengibuye lomkhwenyana bazali bami, nangu wamutho lokuthi ngibani. Manje udadewethu khanya ubuye lomkhwenyana, umkhwenyana olisandla ekubulaweni kwabantu bemathebeleni ngegugurawundi. Uzemethula, angazi kumbe udelela usisi kumbe wenzani, kodwa ngingakhanya nibonani uyasetshenziswa. Abantu bakulesizweni laba ke bevula amehlo ngomuntu wakibo ngayisetshenziswa. Kusasa udadewethu uza kuthi vele nyabaza abantu bakithi bazwa ngogodo, yiyona la mandebela njengala. And ngokukhuluma kwakhe ekhululekile, ngiyabona ukuthi yena ngakibo igugurawundi kazange eyiboni ukuthi yayisenzani kanjalo. Ayikula muntu wabulawayo, angiboni ukuthi umuntu engabuya ezekwethula isigebengu saqeda abantu kangaka kwaphuma futhi sisiza lokuthi bathi abadoda esindebeni babulalela ukuthi bathi bethatha abafazi bangkhona beyandisa umhlobo wabo bezana nabafazi besindebeleni yikho lokho kulethele lapha ngosisi nyamala nje amanye amandebele chayizandla angazi ukuthi angenwa yini akubone ukuthi umuntu lo uyasetshenziswa amen years kuze kufike kathesi kungala develop nje mina nemathebeleni sokusisi election sibuya sesithuza lomkhwenyana mkhwenyana waqeda abantu ngiyabonga hlobo lwami.
Siyabonga lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amapholisa ohlobo lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump exwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo. Umthetho welemelika awuvumeli ukuthi umongameli alahle amaphepha omsebenzi mahlayana. UTrump izolo ebusuku wethule umbiko ecothoza amapholisa esithi bekungadingakali ukuthi bazecwayisisa emzini wakhe ngoba abameli bakhe beke bakhuluma lawo amapholisa. Akwazakali ukuthi kuyini okutholakeleyo. Kolunye udaba, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisole ukuhlaselwa kwendawo eduze lesitiji samandla enuclear kwele Ukraine. Lezi nhlanganiso zithi lesi sitiji singahlaselwa kulakho kudala ingozi umhlaba wonke jikelele. Kodwa amabutho akwele Russia alandule ukuthi yiwo ahlasele indawo le esethe sayicala amabutho akwele Ukraine. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Zenzo Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi impi yakwele Ukraine uyibona njani.
Yebo, msakazi, uPutin ngaphakathi eRussia njengoba nathi sengenje ngakuthinta lokho usesenayo isupport kodwa ke angakunanzelelanga ngesikhathi siya lapha neUkraine ukuthi kungenzeka yini iUkraine ithole ukusupportwa ngendlela ekuthole ngayo emazweni aseEurope nemazweni aseAmerica ikakhulu ukusupportwa ngezikhali ngoba yilokho osokusize kakhulu iUkraine ukuthi icishe ikwazi ukumelana neRussia. Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshona la kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubese senayo ezweni lakhe. Kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Hayi, siyabonga ke mnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidubaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.